DJ ukupamene zekhathazile ngontodo zethu nqa ngomculo wakhe wamapiano onake iwo umculo othandwa ngontanga uma unondo udabuka kwamahlaba ithwale enhlabuso
ngikhulele edolobheni lakobulawayo ke ngafunda esikolo se-Milton High engenze khona i-high school yami ngasuka e-Milton High ngaye epoli ke ngenza i-machine shop mechanical engineering fitentena i-primary ngifunde e-Robert Redgold ngabuya ngahlangahlanganiswa ngifundela sensukamini ke ngale njube
Zalati lakhe elitsha elishisayo umncedisi kungani kanti bembiza Cooperman
ngikhule ngithanda amamini Cooper kakhulu bengilokuzilungilungisa njengomuntu le ololwazi le engineering i-apamelitsha leli ke singalo ke sihamba ngalo ke lithi uvukile umalambani ke lapha ke iningi labantu sebelizwile hayi bakhala kakhulu bafisa ukuthi ngabe sihlala sinzinze mihla le mihla iminyaka le minyaka bakethi njoba thina silalela imusic yethu kakhulu imusic ethandwa ngabatha ethandwa ngabantu esithanda ukugida kakhulu bekungamakwaito
indaba yakhe yokuthanda umculo wayeqala esemncane uCooperman ukhule elalela imisakazo esizwa imculo etshiyeneyo
mina bengithanda ukwenza ukukompoza ingoma zami ke ngirewind amakhasethi ngirekhoda laphana njengoba kade ngithilwe ngaphambilini ukuthi angilalela ama-hits ngirekhoda ke ngirewind ngirekhode ngi-edite laphana ukuthi lami ukuthi ngile ngoma entsha la bengikompoza ama-ringing tones ama-phone to create ama-melodies abantu ukuthi nxa umuntu efuna i-ringing tone ethi ngifuna i-ringing tone ngicela ingoma kamajayivana ngibuyele ngithi ngifunde ama-notes ngiyenze into ezinjalo yikho ke kwangakhaya lami ngagcina ngisida kahle umuntu akaqhubekele phambili ke ngento zomculo
ni umculo wakhe lo ohlakazayo uCooperman usebenze labanye abaculi
kuma projects lawa ke ngisebenze lo Pop Skinner ngisebenze lo Khwaba Rati bonke laba engibaqamba ngamajaha nje abakhona apho edolobheni lakobulawayo dabuka khona apho eZimbabwe ngisebenze lo umfundisi uMasofa wakwaShabalala ke utrack ekhona etumanyonyoba ke lapha ke sikhuza abantu ukuthi bakithi sikhathele sikhathele bakithi bale nxa uthi yaphuma le bakhona abolova yikho sithi uvukile umalambane
luhlelo lakho mlaleli uwoza wa Friday isikhathi sendlule umangoye bakwethu phosela ilizwi lokugcina kubalaleli Cooperman
thina sizaqhubeka sakha umculo omnandi sakhela bona ngoba bona ebaba siphakamisayo kakhulu into engathi yami ongayithola ke khona pana ke ku-YouTube SoundCloud iTunes Cooperman ngikhona ke ku-Facebook at Cooperman DJ ku-Twitter ke bengithola lapho sithi uvukile umalambane
sithi hey wena malambane wenzani hayi ayisimetsho njalo uDJ Cooperman ke lo ebesigwedlelayo kuhlelo hoza hoza Friday libe nempela sonto elithukela igama lami ezwe Jesus Banda
Yeah. Yeah, anymore.